Ikomiti le Standing Rules and Orders Committee iqakatheke okuyikuthi yiyo elawula ukuhanjiswa wendaba eParliament. Wenziwani njani ngesikhathi bani ubanqele okumele athweni, yiyo esingathi isisekelo sokusebenza kweParliament jikelele. Ngakho ke yikho uyibona nje isiba lamalunga amabandla wonke amelwe eParliament. Iqakathe kakhulu ngoba iParliament ingaza isebenze ngospeaker yedwa. Uspeaker uyabe efuna ukuthi esenza lowo msebenzi laye engaphansi kokuqondiswa yi-Standing Rules and Orders Committee.
Amalunga ebandla lezanu PF yiwo amaningi lapha eParliament lakuyona le i-committee. Lokhu kungenqabela yini ukuthi okufunwa ngamabandla aphikisayo kufezwe?
EParliamente kukhulunywa imbono etshiyeneyo. EParliamente lingaze lifike ebangeni lokuthi livote, abanye kuthiwe balutshwane kulabanye laba abaningi. Okusalayo ukuthi imbono yabo iyabe iphumile lo mphakathi, lamahlabezulu babezwile ukuthi laba abanye bathini. Ubulutshwane yebo bangaba balutshwane, kodwa bebalutshwane benjalo mhlawumbe balakho ukuletha imicabango elohlonzi. Labana abanye bangayiphika emehlweni abantu, kodwa nxa sebebhode ngale ubona sebeyithatha yona le imicabango sebeyisebenzisa labo kuba sengathi ngeyabo kati, kodwa bayithole kwabanye abantu. Ngakho ke ubulutshwane kabukho lutho okukhomba imicijo elohlonzi ezaziphuma kulabo bantu la ngabe bazifanele njani. Nxa zikhangela ilizwe, ukubuswa kwelizwe esiliyi-governance, kulezigaba ezintathu. Kule ndaba zedale esithi judiciary, kube le ndaba zikahulumende walelo suku esingathi executive, kube sekusiba lesigaba sesithathu esiyiso esikhanda silungise imithetho okuthiwa yi-legislature. Ngakho lezi ingatsha zontathu kazi ziyasebenzelana ye, kodwa yilolo lalolo oluzimele lodwa. Ngakho-ke banakho ukuthi baqhubeke sibili belungisa imithetho, bekhanda imithetho yelizwe, behlukane lokukamongameli, ngoba umongameli ayisuye phela okhanda imithetho yelizwe.